2017 ubaba ophethe ilizwe watengena wathi into zayilwisa i-corruption kade sesiku-2020 ngiyamangala mina kubana inkhona besayinelana kathesi ye kungakhulunywa ngokuthi kuyalungiswa kuyalwiswana le-corruption. Inkulumo enhle uma uyitshela abantwana kumveni iy'nkulumo enjengendoda ekhombisa umfazi emthembisa izulu lomhlaba. Wonke umuntu ophile eZimbabwe uyakwazi ukuthi inkohlakalo ngumphefumulo ligazi lezandla. Ababusayo ungaqeda i-corruption bavuka bewile embusweni. Kunzima ukuthi uthi kwankona ngehlukanisa ababusayo le-corruption. Iparlament iminyaka yonke ngoba asiyo nto phela ungakhumbula kuma-80s kwakhulunywa ne-corruption ngama-80s wamafu nyakumbu kodwa lanamhlanje kuloke kuyinto okutwa kwankona siloke isithwalise nzima. Kuzaba nzima ukuthi iphele ngoba yiyo eyi-weapon for i-political patronage. Wonke ungaboni umuntu osondelana nelezana kunzima ukuthola umuntu omsulwa ekuzana libandla umuntu olijoyina ngoba ufuna ukuganga. So ukuthi uthi ingaphela overnight kunzima ngoba yindlela abaphila ngayo.
Abezanu bona bathi ukubotshwa kwabantu abake baba kuhulumende abafana lomnumzana Jason Machaya ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emine phezu kwamacala enkohlakalo kuveza ukuzimisela kukahulumende ukuqeda inkohlakalo.
Asingakukhohlwini ukuthi uJason Machaya waye kulaba ukuthiwa omabona bulawa ukuthiwa i-G40. So njengoba ebeku-G40 kuvike ephelileyo simbonile ubabe ehambe siyakhalakhala khona le nkabazwe ukuthi kulabanye abamfuna ukumgenqula. So kuyabe kucaca ukuthi mesiye enkabazwe kuvuze ukuthi efice kungala resistance. So omathaya basenkabazwe enkabazwe azitshela ukuthi i-political home yakhe. So uyabe engafuni ukuthi kube lo anyone ongabe ngumuntu ongekho emfolweni. So angikholwa ukuthi singaqheleka singabantu abadala sithi sebeqalisa ukulwisana lenkohlakalo. Inkohlakalo ungabona ukuthi umuntu ubothiwe oyekuzana kumbeni okuzana ngoba kwazi ukuthi kabothelwa ngi-corruption obothelwe oba ku-faction engasiyo yalaba abanamandla.